siyabonga Chris lejonga li tshona njani emakhaya yikudibana emsakazweni wa Studio 7 ngolesine mhlaka 21 ngonkwenkwezi 2015. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Hola mukela emoyeni ngenjabulo ngontungameli Nkomo.
Lo sithandekile Mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
Wafukudwa
ekhuluma emhlanganweni oqoqo engabe ebulawayo agenda umkhokheli welinye lamacele MDC umnumzana Watchman Ncube uthi ubukhokheli bukamongameli Robert Mugabe umzekeliso oveza sobala umbuso wangamelanga ulandelwe inkokheli ye-Afrika.
Uzanazelela ukuthi 25 May i-Africa Day seyibulawayo agenda iqoqe umhlangano lapho uprofessor Watchman Ncube umkhokheli we-MDC yede ncosiwe ukubana azokhulumisana nezakhamizi zakobulawayo mayelana ngezibonelo zakhe ukuthi Afrika uyibona isiya ngaphi.
Ukungezwani lokufuthelana kubandla leZANU-PF sokufike kuzinga elibi kakhulu kulandela ukhetho lwama-by-elections akhangelelwe ukwenziwa ngenyanga ezayo ezigabeni ezimbalwa.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo.
Obe ngumeli weHurungwe West edalele parlamente engakaxotshwa kubandla leZANU-PF umnumzana Themba Muliswa uhlasele obe ngumsekeli kamongameli welizwe unkosikazi Joyce Mujuru laye oxotshwe kubandla linye umlandeli wokuthulisa engameli uxolo. Obe ngumeli weHurungwe West edalele parlamente engakaxotshwa libandla lakhe leZANU-PF umnumzana Themba Muliswa usesole kakhulu onkosikazi Joyce Mujuru laye oxotshwe kuleli bandla ngokuthula abalandeli bakhe behlukuluzwa. Kodwa omunye wabaxotshwayo njalo obeyisikhulumeli salo umnumzana Rugare Gumbo uthi kuyinkulumo nje yomuntu odinga usekelo. Intathelisindaba yethu uMavis Gama uyalandisa.
Umliswa uthola amazwi emhlanganweni lentathelizindaba owenzelwe eMedia Center lamhlekuseni ngesikhathi esethula isimo sodlakela eHurungwe West lapho ancintisa khona ezimele kukhetho lwama-by-elections oluqhutshwa mhla zilitshumi ngoNhlangula. I-Studio 7 ikhulumisane lomunye wabaxotshwayo besetheswa umlandu wokufuna ukuvukela umongameli Robert Mugabe umnumzana Rugare Gumbo phezu kwenkulumo kamliswa ngodaba lokuthulisa kukankosikazi Joyce Mujuru.
Thina kasifuna ukuphethisana silathi nomkhokheli esilaziyo ukuthi niyo ebesilaye ekuqaliseni zezinto lezi waxotshwa lathi saxotshwa. So nanya abantu bebonga ukukhuluma yokukhuluma siyakwazi ukuthi abantu enzenze izinto ngenxa yokuthi bazibenama-frustrations abo ukuthi manxayengakholisile nento eyenza ngenxamijuru bafotelanga ukuthi akuyiziphi ukuthi sisebenzelayo banxaye nabanye abakhokhela athuleithi asebenzelayo basebenzelako athumanjuru umanjuru uyenze into eqeda yiletu ngumuntu wathethiswa ngumuntu wathini bakuthukuluza kakhulu.
Ugumbo uthi kulilungelo lakhe unkosikazi Mujuru ukukhuluma loba ukuzithulela phezu kokwenzakala kuye kudaba lwezombusazwe kanye lokuxotshwa kwakhe ebandleni.
Umanijuru siyakwazi ukuthi okwenza ukuthi ayenze into kuyini siyakhuluma naye nsuku zonke siyezalana lapho esikhuluma khona. So his democratic right ukuthi akhulume akufunayo kodwa ungenzi ukuhlukuluza abanye abantu hhayi ngakimfuni yokuphila azangakuthethisa umuntu kulandulwa azangakuthethisa umuntu.
Emhlanganweni lo umliswa uphinde wasola umkhuba odlakela athi ugxile kakhulu kuleli bandla esezibonela ngawakhe lapho abalandeli bakhe behlukuluzwa kuthiwa bengaze bamvotela kulolu ghetto. Uncome njalo abenhlanganiso ezisebenzelana lozulu ethi yikhona kusithi dlwe kuye ukuba baqhakatheke unganani endabeni zokuba ngomlamlankunzi ekuxabaneni kwabantu. Ngakho ke kumele basekelwe ngokugcweleyo. Umliswa uthi akayi kubuyela muva kudaba lokuncintisa kulolu khetho, aleqiniso lokuba uzanqoba njalo uzakusa udaba lokuhlukuluzwa kwabacatshangelwa ukuba bangabasekeli bakhe, abanye babo bengabalinyazwe okubuhlungu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Umkhokheli welinye lamacele eMDC umnumzana Walsh Mncube uthi ubukhokheli bukamongameli Robert Mugabe ngumzekeliso oqakathekileyo oveza sobala umbuso omubi ongamelanga ulandelwe inkokheli ye-Afrika. Uncube wethule amazwi la emhlanganweni obuqoqwe inhlanganiso yeBulawayo Agenda namhla okuhlaziya ilanga le-Africa Day elinanzwa mhla ka-25 kulinyanga. IBulawayo Agenda izaqhuba njalo imihlangano efanayo kumalanga alandelayo lamalunga amabandla atshiyeneyo. Ekhuluma ngodaba lunye, sixhume omunye wabangene emhlanganweni wanamhla umnumzana Butholezwe Nyathi wasichasisela okunenge.
Uzananzelela ukuthi u-25 May i-Africa Day, so iBulawayo Agenda iqoqe umhlangano lapho uProfessor Weltman Ncube umkhokheli we-MDC kede enxusiwe ukubana azokhulumisana nezakhamizi zakoBulawayo mayelana ngezibonelo zakhe ukuthi i-Afrika uyibona isiya ngaphi ngeminyaka embalwa ezayo, lapho esivela khona ukubona njani kuyini kufisela i-Afrika njalo kuyini okwehlula iZimbabwe ukuthi ithuthuke njengelizwe lase-Afrika. Umeshiya nje imibono yakhe mayelana ngeZimbabwe sikhangele i-Africa Day ekuyayo mhla ka-25 May.
Uthe ulibona liminjani lakusasa leZimbabwe kanye le-Africa jikelele?
Uprofessor uthe yena hayi ulethemba, uyabona ukuthi i-Africa inakho ukuthi ithuthuke isiya phambili. Loba nje elenkangelelo yona le yokuthi i-Africa izathuthuka, kodwa uyananzeliyela ukuthi hayi iqiniso ngombono wakhe ukuthi hayi umbuso esikiyo owezane u-CF hayi kawusoze usise ndawo, ngoba ngabantu abanganakiyo amalungelo abantu, ngabantu abanganakiyo intuthuko yabantu. So yikho akubona kuyinto encindezela intuthuko yaseZimbabwe, aphinde akhangele njalo abone ukuthi okay, sikhona lapha eZimbabwe umthungameli wethu owehluleka ukuthuthukisa ilizwe lakhe nguye ophinda akhokhele njalo i-SADC, aphinde akhokhele njalo i-AU. Kuye uthi hayi lokhu sibili kuliphutha elikhulu njalo kakuniki ithemba lokuthi kuzaba lengqubekela phambili e-Afrika. Kuningi njalo kunyaka ethintileyo wananzelela njalo ukuthi hayi bukhokheli labo be-oppositini kulezi gwenqa sikhangela ukuhlephuka kwamabandla aphikisayo lakho, lokhu kwenza umsebenzi wokuthuthisa azamalungelo kuxeke.
Uncube ukhulume njalo ngodaba lweZimbabwe wathi izolo abantu beZimbabwe inhlupho zabo bekuzinhlupho zabo kuphela, kodwa lamhlanje iSouth Africa sikunanzelela ukubana inhlupho zabantu beZimbabwe zinhlupho zayo layo. Ungasichazisela kune?
Hayi ukuthintile lokho, bekulomunye obebuzile umbuzo wathi nikubona njani lokho okwezinophobia, wasesithi hayi ngesikhathi iZimbabwe yishupha isangena kubosadika jenda laphana othabo mbeki bananzelelwa bangani bakusayidi bayelekelela kusayidi lokulondoloza umbuso kapresident Mugabe, but kathesi sokulezinophobia sebehlutshwa ngabantu beZimbabwe abazama ukudinga intuthuko ngezomnotho ngokuya elizweni labo. Yikho sesiyibona ingxabangxoza yonaleke edikhona emalangeni ejilileyo. So uthi kuthi hayi lakho kulusizi sibe ukuthi kathesi South Africa alubabelalo ithuba lokuzama ukuthi balungisise umbuso waseZimbabwe, kodwa hayi kabasenzanga njalo, ngakho yikho sesilapha esikhona.
Umnumzana Butholezwe Nyathi ngomunye wabangene emhlanganweni weBulawayo Agenda oqutshelwe ngoBulawayo lamhlanje.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com. iningi emaphandleni lithi liqhubeka liziphilisa ngenhlelo ezijiyeneyo ezigoqela ezokufuya, ezokuthelezela kanye leminye imisebenzi yezandla. Lezi nhlelo iningi lazo zibikwa zisungulwa zinhlanganiso ezizimeleyo zimanyene lohulumende. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kungxoxo isiqhubelo Senator Sithembile Mlotshwa eMatopo, yena osichasisela ngezinye zalezi nhlelo.
Ama-projects akhona uhulumende uvumela ama-NGO bayasayinelana benze ama-MOU bavumelana ukuthi hayi wena uzasincedisa kulokhu, wena uzasincedisa ngoba ungathi uyakhangela lapho esihlala khona thina lama-projects omama bale nkukhu abazuyayo kule ma-projects yokukhangela kwabantwana laba abangakalabazali kulabo mama ababayinvolved kukho befandwa bakhala bayepheka ezikoleni baphekele abantwana labo bese benikwa ukudla kwenkukhu amasiyane ukuthi bafunde kungaze kube ngokwezingadi sizikuyaba ama-NGO abesenza lokho. So ama-projects amaningi wona lawo engiwabone khona ngapha kwelakithi emandebeni angazi ukuthi kumbekuthi yindawo ka-Origin Site yokuvele kungalazulu. Ama-projects amaningi abantu bavele bafuna umuntu abe ngayizifuyo kumbe abe ngawekulima ngoba kule ama-projects embuzi khona ilokuzeyetha yikhula size enceda abantu ukuthi ibafunde ukuthi imbuzi ziyelatshwa ziyenzani kuthi bathi bathengele omama bonaba abahluphekayo ukuthi bathengele imbuzi ukuthi kuthale embuzi ezindlombe sabuya ngesikhathi esingaka sizobona ukuthi ezingana ke i-question ke iyanika abantu inkomo ithi ithatha unina wakhona inike futhi omunye umuntu olandelayo like ingaqalisa inika ama-word and five zingazala amathole akhule siyathatha inkomo lezana iyezinika futhi abanye zize zifike isikhathi sokuthi hayi kade sisezigugile azisazali baqalise kutha futhi kulethi inhlanyelo yentsha yezinye inkomo. So ama-organizations aba la yiwo akhona anjalo then i-World Vision iyayenza i-food for work lapho abantu ababhalisa khona basebenze kwe-20 days kumbe bafuna ukulungisa izibhorane zabo kumbe bafuna ukugqiba imigwaqo yabo ngoba imigwaqo lokho yakufuna ukugqiba nininini ngaphandle abantu bazigqibele vele akule omunye umuntu oyigqibayo. So bangabuya bayigqibe-ke sibanika kukuhle ukuthi hambe bekule.
Long Senator Sithembile Mlotshwa weMatopo bekhuluma icingweni le-Studio 7 ekoBulawayo.
Idale le parlamente ele European Union parlamente namhla lisole uhulumende ngokunyamalala kukamnumzana iTaitsa Mara lathi kumele adingwe atholakale ngokuphangisa. Leli dale lithi kuyadanisa ukuthi uhulumende weZANU-PF uqhubeka ngokwephula amalungelo oluntu. Lithi njalo uhulumende kumele alandele inkuthazo yedale le-High Court eyokuthi kumele adingwe uZamara njalo amapholisa azise uZulu ngemva kwawo wonke amaviki amabili ukuthi sefike ngaphi ngokudingisisa kwawo. Umbiko lo uza ngemva kweviki eyodwa umanyano we-EU ukhuthaze njalo uhulumende weZimbabwe ukuthi akhulule uZamara nxa elaye njalo abathumbi bakhe babotshwe. Abamabandla aphikisayo elizweni abagoqela umnumzana Morgan Tsvangirai kanye labalwela amalungelo kaZulu labo bathi uhulumende weZANU-PF kumele adinge uZamara etholakale ngokuphangisa.
Studio 7 Live Talk ukuhlelo asihluzeni bomama lamhlanje sihlaziya inhlelo zokuziphilisa ezenziwa ngabesifazana ababhekane lomumo ongamanga kuhle wezenotho elizweni ezifana lamaklabhu okulondoloza imali ama-savings clubs.
Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 isakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Umsekeli kanobhala obona ngobudlelwano beMelika lamanye amazwe omhlaba umnumzana Anthony Blinken ubikwa elubhekise kwele Myanmar lapho akhangelelwe ukuyakhuthaza ukuphathwa ngcono kwabohlobo lwesi Rohingya ababaleka elizweni lelo ngobunengi belubhekise emazweni awe-Asia ukuyadinga impilo engcono. Iningi labantu laba yilo elibumba iningi labantu asebehlengwe loba ukufela engozini zokugenqoka kwemikhumbi ethola abantu abayaphephela emazweni awe-Asia.
Umkhokheli wezokholo lwesimuslim kwele Iran u-Ayatollah Al-Khamenei uthi uhulumende welizwe lakhe kasoze avumele ingcwethi wezomvikela lezesayensi ezomhlaba ukuthi zize ukuzohlola indawo zalelo lizwe lapho okugcinwa khona izikhali zebutho phansi kwesivumelwano sokuvimba umsebenzi wokulungiswa kwezikhali ze-nuclear ezilakho ukutshabalalisa umhlaba.
Ngesikhathi amazwe abensundu ekhangelane losuku lokunanza ukubunjwa komanyano wezwekazi le-Africa o-African Union mhlaka 25 kulinyanga, abasakhulayo bathi alikhanyi ithuba lokuba kungaba lo manyano walawa mazwe ongavulela izigidi lezigidi zezizalwane zalo amasango entuthuko lempilakahle engahambelana letholakala emazweni athuthukileyo agoqela awe-Europe, i-Imelika, i-Australia lamanye, kubika uMark Peter Ntambe.
Amazwe awezwekazi le-Afrika akhangelele ukunanza ilanga lomanyano wawo ngomvulo okwenziwa minyaka yonke kuleli zwekazi zimhlaka 25 Nkwenkwezi. Abatsha bathi ababoni bezafika kuba ngalapho umanyano we-Afrika ungaphathisa ekuthuthukiseni impilakahle yabo ngendlela izinto ezimi ngayo okwamanje. Unobhala jikelele wenhlanganiso yezifundi e-Student Representative Council e-University yeZimbabwe uStengisani Vuma uthi isifiso yiyo into ekhanya engekhoyo emazweni awezwekazi le-Afrika sokuba leli zwekazi lisebenzelane ngomanyano ongaphanga uphathise uzulu wonke kuntuthuko. Ethi sikhuluma kanje e-University yeZimbabwe abalinanzi leli langa.
Lapha alinanzwe. I think I was this year, but speaking from last year, Africa Day, lilanga elingananzwayo la. Ngikhangela okwenzeka last year, ama students elo babhale exam on Africa Day.
UNkosazana Shantel Mkandla oqhuba izifundo zezombusazwe i-political science kuleli college uthi umbuthano we-African Union wona ngokwawo obuthanisa amazwe anje ukhanya udonsa amadolo ekusebenzeleni ndawonye ngokuseqiniseni okugcina-ke kubangela ukuxabana kwabantu.
Lokhu ngaphathiswa ukuthi abakhokheli bama-states ase-Africa behlangana bezwisisana ukuthi kambe inkinga ingapi. We can't have a black man fighting another black man. So abantu abengahlangana njengama-Africa behlale phansi bexoxisana bebonisana ukuthi hayi mfowethu thina silwa from the same front siya ngesikhala esifananayo. So why are we divided?
Uthi i-African Union yenza kanje khona kulezinto eziqakathekileyo ezilokhu zimele zenziwe hathi elizweni linye ngalinye kuphela kodwa i-Africa yonke jikelele ngokufananayo ukuze abantu abagoqela abantwana labesifazana baphile ngcono bevikelwa amalungelo abo.
I-African Union isiphonguba ligama nje elimelela ukuthi sithi njenge-Africa lathi sile union yethu ngoba currently besibona ama-attacks from terrorist groups anjenge-Boko Haram that's in Nigeria, sibona ama-attacks e-xenophobia e-South Africa, that's the same as having the whole of Cape to Cairo. I-Africa yonke is being affected by the same thing, by killings, by attacks, by terrorism, but the African Union ithule ngalolo hlobo ayingana kwayikungena ukuthi kuyinokuyenzakala e-Afrika.
URomeo Msemburu oyingcwethi kwezomnotho uthi ukusebenzelana kwamazwe emanyene ikakhulu njengelizwe linye kungaphathisa ukuba intuthuko yelizwe elinje kwezomnotho iphange ukuphathisa abantu abaningi ababhekana lodaba lwendlala lobuyanga. Kodwa umnumzana Kenneth Maduna ofundisa ezombusazwe ekolijini le-Yunivesithi yeZimbabwe uthi okwamanje ukumanyana kwezwekazi le-Afrika ukuba libe lomongameli oyedwa lilamazwe ajiyeneyo esenza njengezabelo okwakukhuthazwa ngumuyi umongameli owake waba ngumongameli weLibya uKhener Muammar Gaddafi liphupho kuphela okwamanje elikhatshana lokufezwa ngoba inkokheli ezinje zingelazo isifiso njalo kulokungethembani phakathi kwenkokheli zonke kuzwekazi leAfrika zilembono etshiyeneyo. Osakhulayo uLionel Majoni uthi noma kuqakathekile ukumanyanisa leli zwekazi kanje kumele kunanzelelwe njalo siqakathekise ukuba sivikele ukuphazamiselwa amasiko lemikhuba yesintu sikhangelana lemisebenzi efana lezitabane.
Sithi njengama-Africans into ezehomosexuality lezo azisiphathi kahle, sizokuthi bathathe izikhundla zaphezulu. Recently sizukuthi kuma laba bama-newspapers sizukuthi ama-homosexual sithathe izikhundla zaphezulu kuma-board awo and so forth. Ngama-speculations kodwa into zakhona azisiphathi kahle njengabantwana abancane. And even kuma-politicians sizukuthi ama-MPs nabanye aba-involved khonani ngama-homosexual. So thina lathi siyasiswele ukuthi kusasa leti leveli menjani.
Uhle ngomthetho ofundisa ezombusazwe uthi inkinga yikuba amazwe amaningi lokhu ebhekana le nkinga ezijeneyo ezifana lobuyanga, abahlamuki abafana le-Boko Haram le-Al-Shabaab kunye lokulwisana kwezombusazwe, okuthi isikhathi kunye le mali yokuba amazwe onke le amanyaniswe kuba ludubo. Njalo kungakhethwa bani ukuba ebe nguyena ozalibusa lozwekazi khona inkokheli ezinje zwilelwa ukubusa kanje lasemazweni abo. Izwekazi leAfrika yilo elilobuyanga obedlulisa amalawulo kuzigidi lezigidi zabantu balo. Njalo imizamo yokusebenzelana isibone ukubunjwa kwe-African Union, i-Pan-African Parliament, lenhlanganiso ezifana le-ECOWAS, SADC, Arab Maghreb le-COMESA. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingu-Mark Peter Ntambe.
Ngokungezwani lokufuthelana ebandleni lezanu PF kubikwa sekufike kusibanga esibi kulandela ukhetho lwama-by elections akhangelelwe ukwenziwa ngenyanga ezayo ezigabeni ezilithumi lane. Esigabeni seHarare East kubikwa kuyikho kulethelele libandla udubo ngoba kulababili abazamela leli bandla kukhetho lwama-by elections. Umnumzana Terence Mokupelo nkosazana Mavis Gombo yibo ababili abezanu PF abaphiwa imvumo yokuncintisa bemele leli bandla lidalele ezokhetho. Umongameli Mgabe lenye inkokheli bathi bafuna uMokupe hatshi uGumbo ukuthi ancintise. Ukuthi esigabeni seHurungwe West lakho kulodubo kuleli bandla njalo yikho okubikwa kulodlakela olwesabekayo. Ukuhlaziya lolu daba uChris Kandwe Studio 7 uxoxe lomnumzana Impehlabayo Malinga isiphathamandla seZanu PF endawonye lomnumzana Peter Moyo ebandla leMTCT onguye osungula lingxoxo.
Yeah, ithi la esikubonayo nje kebandla leMDCT ukuthi eHarare East kade behlupha nabona bezanu bodwa njengoba likwazi ukuthi khona thina asikho kuma-elections akhona la ama-by-elections. Sathi hayi bekulani bake bayenze ngoba kule ukuthi khona zilungiswe. So sibona behluphana bebodwa bona ngokwabo zanu nezanu.
Ye mnumzana Malinga, njengokutsho kukamoyo lapha sibona ungani akumanga kuhle kubandla lezanu PF kuma-by-elections la. Ungathini wena ukubona kwakho?
Ama-by-election newethu wonke ame kuhle, aconductwa through ama-PCC. Abantu bayafaka ama-CV yabo, i-PCC ikhangela ihluza ama-CV lawa ibone ukuthi umuntu ongcono ngamelela ibandla ngabani abakhwalifayayo. Nxa kusuka lapho kungena ama-primary election, and i-primary election akujayelanga vele ukuthi iyenze ama-candidate abe mabili kube le-tie, and yinto esayenzayo ilizwe lonke. Coming to Harare East, eHarare East kwaba nje i-case yabantu misguided njengoba lakho endlini lakho MDCT even endlini ngakhaya kumbe noma e-church ungathola omunye umuntu oyabe phikisana lokho yabe kufanele kwenziwe okuyikho right. Ubaba u-president Mgabe uqondisile lokho ngevili lephekileyo ngokuthuma ubaba uMnangagwa ukuthi etshela abantwana ukuthi hayi njengabadala esikurecognizayo thina vele njenge-party e-democratic iZANU-PF yikuthi oyabe winile election nguye umuntu ohamba aye representa iZANU-PF yikho labona umkhube wasuka wayengena ngoba abagangile wasebenza ukufohlisa ithole elingayisilo ufuzele ibe khona
ya mnumzana moyo njengokuthi kwakho ukuthi lina la chedele muva lati hayi asingeni kukhetho lolu ungachasisa nje ngamafichane ukuthi indawo ezinjengebulawayo lapho belivele lilo sekelo khona kakhulu kanti kungani lakho lingancintisanga
na okwenza ukuthi kona singanyekise ngoba okay wethu was on record isela abantu ilizwe lonke ukuthi thina esekuyenza ukuthi kona singangeni yibudeni eza iZANU-PF iZANU-PF ivele kayenzi election yokuthi umuntu wonke athabe yebo siyakwazi ukuthi kona akula umuntu engathabisa umuntu wonke kodwa i-rigging yabo isegcekeni and siyakwazi ukuthi barika njani isikhathi esiningi sihlala sibeke sikhala kufuna lapha sikukongress yathi yaphuma le resolution ukuthi kona izethathini ma election lawo yena kala yeze kodwa xa besivumelana lawo ma election and lapha yikuqalisa nje singezayo ukuthi kona sikalisele khonapha siyaphambili ivela sifuni kona ukuva wabona berigana bodwa wabona ngokwabo what more about abanye abantu futhi nakhona ukho sabo ukuthi kona kuvela kusebenza yikudlalisa isikhathi ukuthi isikhathi sabantu kungona ofisi sibisane antiliserezi izinto ezenza ukuthi khona i-election for sure
nanto ke udaba mnumzana Malinga uyakhuluma lapho baba ukuthi kule rigging
ngizile i-rigging le yakhuluma ngayo lami yamasti vela ngoba ama-seats nalawa esiwa-contesta ama-seats ekade bewawinile bona wonke ama-seats lawa ama-seats babawinile kuqala ngoba bebele nto okuthiwa yi-area yabo okuthiwa yi-stronghold lapha abavele balabangani baba babathanda khona but in the last couple of months ZANU-PF ibilokhu igain support yabantu labona even ama-election ka-2005-2008 besilokhu sigain ama-support lapha kuma-stronghold abo silokhu sibandla and mina even ngiwumuntu oleyingqondo nginje so kungathiwa ngingene ku-ring lo Mike Tyson vela ngiqumi khonapha and babone laba MDC ukuthi iZANU-PF yasichaya labo njengoba bengabantu abacabanga mbijana babona ukuthi hayi lapha bayasichaya siyekele ukungena kwi-election yinto ekhona buda akulokunye akula muntu ongasuka ongangena ku-ring lo Mike Tyson noma upromise 20 million vele yabokwazi ukuthi yamuncane umhlathi
unanso phela indaba mnumzana moyo kuthiwa bayamthanda umuntu njalo akula rigging
ZANU-PF isegcekeni umuntu wonke weZimbabwe uyakwazi labo bayazikhulumela sihlangana labo kunapho mzala bethu lapho
ungabaqamba ngamabizo
hallo
ungabaqamba ngamabizo abakutshelayo
ah kambe ngakuhamba ngifela abangadi bami abangitshela into ezihle kangaka yabethe kona iZANU-PF irigini yabo le isegcekeni khangele kuyone bakhuluma ngendaba yokuthi kona ama-stronghold etawu yabona nxa ulisela laphayana ungathola lapho ufuna ukuyatshontsha khona izipikiti uthole sekugcwele imali uyabaneka ngoba yabesaba ukuthi kathi imali le ivele ngaphi mina le ngilandele izipikiti emakumatawuni lapho abantu bayavoteni MDC azabe emaliyeni ibe yinqumbi ukuthi nokuthi batshontshe kuyayangisa emaruveva kuchipile ngoba
lo mnumzana Peter Moyo isiphathamandla sebandla le MDCT obexoxa endawonye lo mnumzana Impehlabayo Malinga webandla leZANU-PF bexoxa icingweni lo Chris Gande we Studio 7
lezatata twayisa ife namayimbo bana bobe nikubomba njito yobe lezatata twayisa ife Namayimbo, bana bobe nikubomba njito yobe. Amen. Leza tata twayisa ife. Namayimbo, bana bobe nikubomba njito yobe. Amen. Nalika pondo ine, naliba ine, nalakolwa ine, nalichita pyonse bibi. Nalika pondo ine, naliba ine, nalakolwa ine. Nali chita konse bibi nali kapoto ine nali waye nala kolwa ine nali chita konse bibi
ukuziphetha izosuku sikhangele ebezihamba phambili.
Umkhokheli welinye lamacele MDC umnumzana Wishme Ncube uthi ubukhokheli bukamongameli Mgabe umzekeliso oveza umbuso omubi ongamelanga ulandelwe inkokheli ye-Afrika.
Ukungezwani lokufuthelana kubandla lezano PF sokufike kuzinga elibi kakhulu.
Siluqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga.
Lo ntungameli Nkomo lilale.